Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zethukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwana North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi kusasa abafundi balesi sikolo iluvi libane.
Sokulomonakalo omkhulu kakhulu oyenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi ma zivulwe izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo. Asisakwazi singabazali, so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi. Kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu, kwathathwa yonke into, lezindlu zamatitshala lazo zathathwa, namaklasi athathwa. So khona lapha iDambashoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo.
Ukansila kwathu eGwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi mkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelinomoya oyesabekayo.
Isikolo seDambashoko kuthethwe amazenga angu-32 awela kathana, kuphume ama-asbesta angu-16 awahla afa, ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela kathana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Then iDatata Village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela kathana, kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphume amazenge khonapho yena wade wangena ngaphansi kombheda. Ngugogo Sibilo osekhulile kuthe singene ngaphansi kombheda, umduli wade wadilika, wadilikela phezu kwawo umbheda. Mhlanhla nje kodwa kale malanga, but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi, irofu ihle yadistroyeka, wasala vele kungela lutho. So asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholomoshe mnumzana Lamond Lovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithatha ngamanzi kulandela ukugcwala komfula onkaze.
Ukugcwele ukuthi ubehambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mbhidanyana, bethatha amanzi emthonjeni nje, wathi umthonje wathi ngani uyachongolezela amanzi, kuhambile imbhidi, ihambile konke.
Isiphathamandla seGwana Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda ubikele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kuse njalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini emawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ibholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMathabeng South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo mkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.